sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 8 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka councilor owe extension
Obe ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo eyisiphathamandla seMDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane weCOVID-19 kuleli izolo kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani labantu asebedliwe yilomkhuhlane laya kumakhulu amabili aletshumi 210. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ababili laba ngabakobulawayo. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamakhulu phose amabili 182 okukhubhule inani lasebetholakale belesifo lesi selokhu saqhamukayo laya kunkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amathathu 7298. Inani lasebephephile lalo likhwele ngabantu abangamachumi ayisishiyangalombili lambili 82 laya ku 5455. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha lamachumi amathathu lantathu 1633. Obe ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo elilunga leMDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Umushayi obelilunga leNational Standing Committee yalelibandla ubhubhe izolo ntambama. Umushayi ubikwa eke waqaleka ngeviki edluleyo. Kumbiko eliwethule enkundleni yeTwitter, ibandla leMDC Alliance lithe lidanile kakhulu ngokutshona kwakhe njalo lithe lilahlekelwe liqhawe ebelisebenza nzima. Sixoxe lomeli weSouthern edale leparlamente laye olilunga leMDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Yeah, mnumzana sonke sikhathele ngoba kusethu sile kakhulu ukuthi kathi kuhamba njani. Ngumuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka councilor owe extension uMasunda ngasebenza laye kakhulu engumuntu ozimiseleyo umuntu ongelankhani kungenani ukuthi waye national member kodwa waye ezehlisa esenza ukuthi umsebenzi uhambe kahle so yikulahlekelwa okukhulu kakhulu.
Lingaba lolwazi yini lokuthi udliwe yini ubegula kuhambe njani?
Okwakhathesi abantu basaphonga ukukhuluma nje besithi kuthiwa khona uwile uthe sewile wasesukukhanya ukuthi ama-doctors bathi kule cancer njalo wasetshona kodwa-ke ha kungaba ngumkhuhlwane bani ngaze ibe yi-cancer i-cancer enjani leyo iphonga ukuthatha umuntu silibele nje kangaka ayengazange atshengise ukuthi khona uyagula kumbe kunjani hhayi umuntu ozihambelayo nje
umshayi ungamchaza uthi ube ngumuntu onjani ubesebenza njani labantu njengelunga ledale lephalamende njalo belisebenza njani la ekubandla
umshayi ngumuntu kade eziyehlisa kakhulu ngumuntu akadengelandaba lo muntu nxa likhuluma ngumuntu wayelalela ukhuluma lokho okukhulumayo liphendulana kuhle kuhle engumuntu ohlala ezihlekela nje nxa efaka ama-contributions ake kuphalamenti ngumuntu wayekhuluma into elengqondo ngazo umkhangele ezikhulumela so ngumuntu owaye right kakhulu okuthi siyeza ubuhlungu mnumzana ukuthi kanti kuyini sibili sibili umuntu onjengomshayi ukuthi khona athathwe ngendlela enje kusizise ubuhlungu obukhulu kakhulu
umnumzana Peter Moyo ungumeli weSouthton edale lephalamende njalo ulilunga leMDC Alliance sixoxelaye eseHarare. Iqula likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla lilanda ukuze khulumisana labamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni lokuthi kungalungisiswa njani. Umsakazo we-SABC ubika ukuba amalunga equla leli agoqela iziphathamandla zebandla elibusayo ele-ANC umnumzana Tony Yengeni, umnumzana Ace Mahashule lonkosazana Lindiwe Zulu, yena owaphatheka kunkulumo ezathela uhulumende wenkazatho phakathi kweZANU-PF le-MDC ngo-2009. Iqula leli lizakhulumisana leZANU-PF lamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso zikaZulu ngodaba lokwephulwa kwamalungelo okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lezinye inkinga ezigoqela ukubhidlika komnotho ngenjongo yokudinga isisombululo. Kepha uhulumende kaMnangagwa uqina ngokuthi akulahlupho eZimbabwe.
Yebo 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 mthokazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esiqoxa khona ngegciwane le-COVID-19 eselibambe abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwezikolo zona ezivulwa ngevikezayo mhla ka-14 Mpandula. Mthokazo muhle ungakhuthwa yilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usechothoze ukubulawa kwesotsha eChivu ngomgqibelo ngabasolwa ababili abadutshulwe ngamapholisa lamasotsha labo bafa ngesonto. Ababili laba babikwa betholakale belemibhobho egoqela emibili ababeyithathele amasotsha lawa ngemva kokuwahlasela. Embikweni awethu leyizolo umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avumele ukuhlaselwa kwabezomvikela. Wengeze wathi abenza ubudlwangudlwangu obunje bazajeziswa kabuhlungu. Isocha elafayo ngumnumzana Lawrence Mupanganyama njalo elalimalayo elilokelela liswe esibhedlela ngumnumzana Peter Shirevo. Amabizo abasolwa wona akakaziwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo.
Umbiko kaMongameli uyasethusa kakhulu. Yebo naye kwenzakele konke lokho okwenzakeleyo. Kodwa ukuthi uMongameli aphume esesethusela abantu kangaka esesenza enika amasocha amandla ukuthi umuntu ongani uyabasondelela ngathi uyathini dubulani libulale. I think kuzanika ipresidency erongo kakhulu emasocheni ethu. Sebezaba lamandla ongamelanga babe lawo and bazayihluleka ukuba controller. Akulunganga sibili khona lokho ukuthi ilizwe siliphathe ngendlela enje sikhulula amasocha ethu ukuthi anytime nje bengacabanga kabadubule and badubulele ukubulala bangadubula ukuthi ngibe kuthwana. So I think umbiko kaMongameli mina ngibona ngani kawuhlali kuhle njengoba ilizwe lingani izinto zimanzonzo zinje ukuthi ngawubhulabhulile umlilo wawubamba ngendlela engcono kulaleli ngoba amazwi afanayo futhi akhulunywe ngu-Opa Mtshinguri uminister we-defense. So kunika amasocha amandla ayesabekayo ukuthi benze izinto ngendlela abacabanga ngayo nje.
Njengomuntu olwela amalungelo oluntu, ubone ngani bese bephelelwe yini abakade bebadinga kumbe bekule yinye indlela yokubabopha bengabulawa?
Ngazo zonke indlela ezivumayo bekungaba kuhle kakhulu ukuthi nga whether izigangi lezi zibanjwe ziphila. Nxa sibala abantu laba bebephethe ama AK angu-2 akade le 30 rounds zenhlamvu belandwa ngamasocha amaningi lamapolisi amaningi bebezadubula beze befike kustage sokuthi bazaphelelwa zenhlamvu nxa ukuthi bebesesabile bese bebagombolozela nje bebabambe ngezandla bebathathe bephila baye umedale indaba yabo bayikhulume baphendule sizwisise. Khathesi ungakhala sesisele sile gebu yokuthi kunganithwa ama-serial number embobho ekhithiweyo ebanjwe abantu laba sebedutshiliwe. La ma-serial number embobho okuthiwa yathathwa echivu akusahambelani. So kuzasishiya kusile mbuzo ukuthi pho eminye leyi inga laba abantu laba bazathini njengoba sebefile bebevele bejongeni bekuyini okubenza ukuthi beze be-athakhana la masosha bethatha izikhali. So impendulo zonke lezi kazisekho. Abantu laba kumele bebanjwe ngezandla bethoniswa emthethwandaba. Indaba yabizwakala ukuthi bevele besuka ngaphi besenzani besithi bayenzani. Amanye ama-critics ayatsho ukuthi indlela abantu laba abalimele ngayo abatshawe ngayo kukhomba ukuthi ingxenye bafese bebanjiwe. Asisela qiniso lakho andiyabona konke khona lokhu. So ngaba babambe bephila ngabayenza into zabalula.
Umnumzana Vekezela Maduma Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende wakuleli ukuthi akhulumisane loweSouth Africa kuvulwe imingcele ukuze abaphila ngokuthengisa benelise ukuyawoda abakuthengisayo kwele South Africa. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni uthi ukuvalwa kwemingcele ngenxa ye-COVID-19 kufake abaphila ngokuthengisa esimeni esibi. Uthi abanye babo sebaze badla le mali yamabhizimusi.
Sithi uhulumende weZimbabwe sokungathi engavula umngcele sike sabhala incwadi sayihambisa ku-ministry kumbe ugatsha olubonwa ngomnyango wezangaphakathi abathi i-Home Affairs le-Cultural Heritage. Sithi uhulumende weZimbabwe kakhangelisise udaba lokuthi umngcele ivulwe ebonisana ndawonye lo hulumende weMzantsi Afrika khonapha ukuthi kube le mzamo yokuthi abantu abathengisayo bathole ithuba lokuthi bayithenga impahla kuvulwe izitolo ezilungiselwe ukuthi abantu bathenge baphenduke njalo futhi kube phiwe imibhangaphetshana ukuthi bechaphe umngcele bayethenga baphenduke futhi kanjalo belandela iziqhumo zenzo ezibekiweyo inhlanganiso ezempila kahle umnyaka umhlabeni onke jikelele iWorld Health Organization kube lokuthi kusetshenziswane phakathi kwabakhangele ngomnyango wezangaphakathi okuleli lasenzo South Africa ukuthi abantu abachaphe umngcele bakhangele ukuthi bayalandela iziqhumo ezibekiweyo ezibangamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 ngoba sibonile abantu bephuma lapha ebulenjini begonjezele ngamasotsha akwele eMzantsi Afrika bekhala ngokuthi ukudla kuyadula elizweni, imithi iyadula njalo futhi kwezindawo kayikho, kodwa kungcono baqume bangene iganga bayethenga kwele South Africa. Sibonile omama bezikhulumela ngemilomo yabo besithi bona kungcono baqume begula benjalo, but ke ingozi ukuthi basebengazifaka engozini zokuthi babanjwe iganyavu bathathele impahla kubalimale kakhulukazi futhi bakuphende kwengeze amathuba omkhuhlane lo memetheke ngoba nxa bengena kula muntu abakhangelayo bahlolayo ukuthi balayo kumbe balawo.
Ngesikhathi uhulumende egethisa kuziqondiso zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane isezwa esithi abantu abazisebenzayo ababhalisa kuye yibo abazavunyelwa ukuthi babuyele emsebenzini bavule amabhizimusi abo. Yebo, bakhona yini abangamalunga eno asebevulile?
Ye, abanye sebabuyela endaweni zokuthengisela, kodwa ke sisazi ukuthi abathengisayo lapha abathengisela khona abanye kwathiwa basuke bayethengisela kwezinye izindawo ezithize ngoba sokuvala bathengisela khona. Ngokunjalo ke abanye balokhu bemelele ukuthi uhulumende wesabelo avule indawo zokuthengisela lezo azithembisileyo. Sike sizwa kumaviki aphelileyo ukuthi kwavulwa indawo ngicabanga ukuthi ezimbili, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi ngakuyaphanga sabasheshe bavule lezo ndawo abantu basebenze. Yikho ke okunganiki kunzima nxa sikhuluma nje ekunje.
Umnumzana Michael Mhlahla Ndiweni ngohlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngesicelo salinhlanganiso. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi osanda kususwa esikhundleni sikameya weHarare umnumzana Herbert Gomba labanye abahlanu ekade bengamakhansila asuswe labo sebekweze amaphepha enkantolo bephikisa ukuxotshiswa kwabo ezikhundleni lezi libandla le-MDCT. Ugomba labanye bakhe ngabebandla le-MDC Alliance. Inkundla yesayithi yona ithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwezakhamizi zeinsiza lenkokheli yakuleyo ndawo phezu kokuvunyelwa kwamaChina ukugebha igolide kumfula uyinsiza lo uMzingwane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bestudio 7 lonke khona ngapha ngaseMelika? Hayi, thina siyasaphila sincenga enkosini. Hayi, siyezwa silekuthiwa izikolo sezivuze zivulwe. Ye, izikolo zona zivuze zivulwe ngoba abantwana bona lapha ekhaya sebesenza into ezingabafanelanga, bayabonakala engqondweni, abanye ngabazithwalayo akusaqondakali sibili. Kodwa ke singazi lapho into esesabayo i-COVID-19 ukuthi bazayitreat-a njani ezikolo la. Kuzima lonyaka le ndlala ezifuyo ziyaphela. Sazi besithembele ukuthi uNkulunkulu uma engaphangisa linetha izulu lakhe ingxebe kungaphepha okunye kube nganeno. Sizoyala standards enkosini ngoba yiyo yaziyo. Hayi, ngibulise ke bonke abangaziyo ku-Ward 8 ngithi livuka njani liziphathe abantu bakithi. Ikorona iyabulala, singayeyisi.
Lingelele njalo ngiyalivukisa kumsakazi lonke. Ngithi inkosi mayibelane. Sincenge nini kuNkulunkulu sivikane la umkhuhlano nalo weCorona. Ndingelele izihlobo onke labangane abasezindaweni ezithiyeneyo. Ndingelele ugogo uMandlela osenyathi. Ndingelele lo Elise. Ndingelele lo Melane Ncube ohlala kuVillage Folder kanye lo mntana wakhe uDile.
Kanjani wena Studio 7? Siyabonga inhlelo zenu zenzayo. Mina umbuzo wami yilo engilawo. Kanti bona i-government yeZimbabwe ama-civil servant yodwa abantu abakhona yini elizweni ngoba kukhanya yibo abakhangelwayo kuphela.
Hey, kubuhlungu kakhulu ngegigurawundi enxa ikhunywa kanjalo. Omama uthi kumbuza agcwalise ephalamende, kumbuza agcwalisa ngaphi? Babuye ezogcwalisa ebantwini, babuye ezogcwalisa ebantwini. Kanti zukane qalisa khona kwantu wahamba ethumela isipota sihamba sikhuluma sithi curfew, wakhipha amasotsha wonke ezobulala abantu. Namhla sezakho wayagcwalisa khona ephalamente abegcwalisa uba bahambe ngezindawo ngezindawo njengokubekwa kwakhe amasotsha la ahamba ayabeka. Yena nguye ukhomanda wangukhona omkhulu wangukhona naye kabuye kabuye yena ezogcwalisa abantu ekhangane nabantu. Ekukhuluma ukuthi nika nabantu ngoba amathambo la agebhayo uyabusa amazwi umuntu wakho ukuthi kudlala ngabantu lokhu. Abuye ehambe ngezindawo ngezindawo kambe ezefika nalapho engikhulumela khona kubonale ebutawile emgodi abantu bagqitshele emgodi bedutshula begqitshelwa phakathi emgodi ebutawule kosikende. Bane hambe zonke izindawo zonke lezo kungapheleli ukuthi iphalamente kumbe ngayixolisa yabe ixolisani iphalamente ngikwini konoku.
Injani balaleli Studio 7, mhlaba wonke eZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, all over the world. Kulento engihlupha kakhulu la. Uyabona umbuso kamnangakho indlela oyenza khona ayisikho. Kathesi indaba le eyabelungu bekufanele ukuthi abelungu mabebuye babuye bezophiwa umhlaba, benikwe umhlaba mhlawumbe nabantu bendawo zona lezo. Njengathi siyimathebeleni ngitho kufanele sibele egunya lokuphakalini umhlabathu. Sibona ukuthi bayasincedisa laphana kungancediswa ngabo ngoba kulamanye amapulazi ozathola ukuthi uZulu ufuna ukuthi amapulazi lawo inkomo zabo zidle lawo imfuyo zithole amadlelo. So kuba ukuthatha umhlaba nje wabo wabo unika lona lalona lalona ayipower ngamandla olawo ungupresident ukumbuza mkuva labantu amehlo kumbe istrategy esinye nje abuya laso from nowhere. Lokho ayisikho. Thina umhlabathi lona ngowethu, ngowabantwana, ngowabazali, ngowezizukulwane ezizayo. So akufananga nje sibu abuse. La madoda ngendlela ababusa ngakhona umnanka wagwali khulu yakhe. Yeah, it's not good. Futhi kule ndaba esasalele emuva yegugula wonke okufanele ilungiswe. Especially kithi emaphisa kubokhezi le eChelanyemba abantu balimali babulawa kabuhlungu. Umbuso lowu but bengakhohlwa la abadala ukuthi sibayakhula and i-generation ngokuza kwayemuva ma izinto zingalungiswa uzaba luhlupho ngokuya kwesikhathi. Lo Jenny futhi wangujeni ujeni ujeni wakhona lo Jenny Williamsbu lo mlungu lo osebhulawayo lo oxhamanda isindeni engabo yenza le nto yakho yokufuna ukugebha amangcwabe kame kabayekele ukuhamba phambili entweni ezizabahlupha kusasa. Asokwabo wayivele ngaphi uma kuthi ulwela amalungelo abantu wayivele ngaphi uMordekhayi lokhu omChelanyemba case.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELSaudi Arabia seligwebe abantu abayisishiyangalombili ababikwa babulala intatheli zindaba umnumzana Jamal Khashoggi ngo-2018. Abantu laba bazaphika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa kusiya kwengamachumi amabili. inkantolo yakweleBhilitane izolo yale ukwamukela isicelo sikamnumzana Julian Assange esokuthi kudluliselwe phambili ukuhluzwa kwesicelo seMelika, yona ethi kumele aboshwe ahanjiswe kulelo lizwe ukuyabhekana lamacala awetheswayo awukuveza lokuchaya imfihlo kahulumende ngaphandle komthetho. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuya kusiba kubi ukufuthelana phakathi kwabasekeli bakamongameli Donald Trump labasekeli bomkhankaso weBlack Lives Matter, wona ochwethoza ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe. Lokhu kwenzakala kakhulu nxa elinye icele lithe laba lombuthano kungaba yimihlangano yokukhankasela uTrump kumbe ukutshengisela kwabeBlack Lives Matter. Ngeviki edluleyo kube lodlakela olubi edolobheni leKenosha eWisconsin kulandela ukudutshulwa konsundu umnumzana Jacob Blake yena olokhela liswe esibhedlela. Ngomgqibelo eTexas lakho kulomsekeli kamongameli Trump onqindanelo weBlack Lives Matter kwagcina kungenela amapholisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe ebesikhona kusenzakala lokhu umnumzana Gary Twala Jackson.
Sibonile abantu bezondile kakhulu bafuthelana. Bekuyindlela abasekeli bakamnumzana Donald Trump abenza ngayo. Kuhle ukuthi singabantu sivumelane ukuthi singavumelani. Let us agree to disagree. Angisho nxa singaboni ngeso linye kakusho ukuthi sesiyizitha. Ngakho laba abalandela uTrump bebeqondane labanye abathi hayi umnumzana uTrump thina kasivumelani le ndlela ayenza ngayo kumbe indlela acabanga ngayo, kodwa lokho abazange bakuvuma, babona kungcono ukuthi kugoqa inqindi bese kutshova isibhakera, okuyinto engalunganga njengoba sibonile laphana imfanekiso yompikitsha ekade khona. Akuzange kwangijabulisa mina, kutsho ukuthi bafuna ukufithizela abantu to impose their understanding kumbe indlela abafila ngayo kwabanye abantu, okuyinto engalunganga. Ingaphi manje democracy khona lapho?
Lo elalimlwela owayebotshiwe oweBlack Lives Matter wagcina ngani?
Okwenzakalayo ngemva kokubotshwa komnumzane weBlack Lives Matter, sasikhona njengoba lasibona, akuzange kwasiphatha kahle njalo sakhuluma phambi kwabo, sawabuza lawo amapholisa njengoba labona ukuthi kule ngxabangxoze ekhona, kule ngxabano ekhona lapha abantu bayalwa, wena ufike ubona abantu besilwa njengomphathi mthetho, ubusuthatha umuntu oyedwa ubusumethesa icala lokuthi ngiyoqala sindo. Sawala lokho sathi bakwenza kanjani ngoba bebengekho, indaba bengalaleli ukuthi kwenze njani, kuqale njani. Ngakho kwaqhubeka sabatshela ukuthi silabo ubufakazi bokuthi lo mnumzana akasuye oqala ukujika inqindi noma sebembophile, kodwa ngemva kwesikhatshana baya bamkhulula lwana umnumzana engumlandeli kaTrump. Sabona sebembiza sebekhuluma ngoba sathi ukuthi kabizwe nxa kubotshwa lo laye kaboshe, kodwa bambiza akazange afakwe izankosi. Sabona bembizela eceleni bakhuluma laye ngokuhlonipha, inhlonipho engazange yanikezwa lo omunye abamfaka izankosi. Kodwa hayi, sajabula simbona sekhululwa ngoba sasikhathazekile ngendlela aphathwa ngayo, kodwa hayi, wakhululwa.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. obengumeli wekuwatsana edale leparlamente njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Miriam Moshai Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wakwele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni. Kwanele Mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo unguNtungamile Nkumo.